Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande okwesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-17 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MBCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo.
As far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi kukhona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixotshile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. UMonzora wokuqala akala-legitimacy, akulamuntu owamvotelayo.
Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo eHarare akhala ngokuhlukuluzwa esitokisini encitshwa ukudla.
Laba abaphula umthetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba leBhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo ikoza kuvuna.
Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMathebelele South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi ngomunye lo umnyaka owendlala.
Owezulu lo nyaka hayi lichama kalinga ibili lichaya amabhanga liyathwala lithukuthele kuzophose kuwe emnyama othi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukuhambisa leli bandla emthethwandaba ukubangela udlakela kumhlangano weCongress odluleyo lokuhlangana ngaphandle kwemvumo. Abaxotshiweyo babalisa uMnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo ogatsha waleli bandla eMelika, uSenator Elias Mudzuri, noRest Marara, Gift Konjana, John Nyika, Edwin Kora Kakora, lo Edwin Zambara. Kumbiko elwethule izolo kusihlwa, ibandla leli lithe amalunga la akufanelanga asebenzele iMDCT ngalesi sikhathi esamisiwe umsebenzi. Abanye abamiswe umsebenzi bathi abakaziswa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikaMnumzana Douglas Monzora ongumholi waleli bandla, uMnumzana Lloyd Damba, utshele iStudio 7 ukuthi bazathola incwadi zibazisa ngalokhu kusikhatshana esilandelayo. UMnumzana Marara yena uthi usetholile eyakhe incwadi imazisa ngokumiswa umsebenzi. UMnumzana Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kamnanzi umholi waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora njengomuntu olelungelo lokumisa umsebenzi, ngoba impumela yemihlangano yamaCongress edluleyo yamiswa.
Mina angatholi i-official letter from i-office ye-MDC engitshela ukuthi engisuspendiwe. Okwesibili, as far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi kukhona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixotshile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. UMonzora wokuqala akala legitimacy, akulamuntu owamvotelayo. Wazifaka lapho just because i-opportunity yamvumela ngesikhathi se-extraordinary congress liyana, lapho esabona khona uDr. Thokozani Kuphi echawa ngempama. I-Congress liyana was ruled null and void. Kuze kubuyele esibili la yayenzileyo ngo-December 18 last month, ama-chairman awebandla le-NDC, we are talking about elected officials here, declared ukuthi it was null and void because it didn't follow i-constitution yomhlangano wethu. Mina uMonzora angaze ngimrecognize as u-leader we-party yami, ende uyakwazi lokho ende umhlaba wonke jikelele uyakwazi lokho
lisuka lapha kuyini elizakwenza
mina I've always been a member ye MDC and angisoze ngichiye and angisoze ngichiswe ngomunye umuntu so mina I've always worked for iparty ifocus yami ayikho emuntwini isepartini lemithetho yeparty esibiza iconstitution yeparty yiyo mina engingathi yiyo engigayidayo and angazi ngichiye iparty mina yena umonzula nguye wachiye iparty wahamba wayijoyina enye wazobuya after constitutional court judgment so i-supreme court yiyo yamenza waphenduka yena wayeveke ngasekho epartini so umuntu angeke abuye endlini yakho wakutshela ukuthi usekuxotshile usebenzisa amandla aphi okuthi akuxotshe wathatha kuphi wanikezwe ngubani ngayiphi indlela ngaluphi uhlobo so into ekhulunywa ngumonzura le is just null and void ngumuntu nje owaste isikhathi who's too excitable obona ongathi yena uyabusa uyalida i-MDC akula MDC ayilidayo umonzura
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ongumgcini isihlalo ogatsha lwe-MDCT eMelika obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo akhala ngokuhlukuluzwa esitokisini encitshwa ukudla. Amalunga la awetheswa icala lokwenza umhlangano kungelamvumo angamachumi amabili lanhlanu. Abesemthethandaba izolo njalo akhangelelwe ukubuyela lamhlanje lapho azakuzwa khona ukuthi ayaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-bail. Okunenge asikuzweni kuntatheli zindaba e-Studio 7 uMavis Gama eseHarare.
Phakathi wababotshiweyo laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa kanye lamaxhegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiweyo laba umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza umnumzana Kutsai Kadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeukai dzuda nguye umanji kulolu daba abachuchisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu umbike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana lamagqwetha abo luphinde lwabuyela njalo emini udaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Malinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned because
uhulumende uphikisa ukuthi babatholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail kumpholisa ukucungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethwandaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-11:15.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Mafa, uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha, iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula umthetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile ngoba leBhayibheli lithi lokho kuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamanje lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eluphakamisa lolu daba phambi kwamanje bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kubabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Igqwetha elimela abantu laba ababotshiweyo umnumzana Kutsai Kadzere obikwa watshaywa ngamapholisa ngesonto ezama ukuyabamela abasolwa laba ubikwa ehlinzwe esandleni ngomvulo ukuthi asile njalo ulekhe esesibhedlela. Unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela umnumzana Katsere uthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ahlawulwe.
Lichwana njani? Mr. Katsere okwanamhlanje uhambile esibhedlela yokumela ayoperatwa uadmitiwe ekuseni ngama 3 bese beqedile ukumoperate isandla sakhe. Akulo usebuhlungini ulokhu engezwa kuhle, but silethemba ukuthi uzasila. Amapholisa akukapheli phakathi kwakhadzere lamapholisa. Kuzamele ukuthi mhlawumbe mhlana nge-Thursday nxa esesenelisa ukuthi ahambe, njengoba sizahamba ekhoti sizabona ukuthi isandla sakhe sinjani, sibuyele emapholiseni siyeripota indaba yokuthi yibo bamtshayileyo bamlimaza. Njalo kuzamele ukuthi uKhadzere athole ama-damages kumbe abophise umkhulu wamapholisa lalawa amapholisa amtshayileyo ukwenzela ukuthi bambhadale ngama-medical expenses akhe lawa sehambekiwo nobuhlungu ahambekiwo. Yikho esesikwenzile lesikhangele ukuthi siza kwenza ngendaba kaMr. Khadzere.
Alo ke ngunkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela elenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obeqoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe yethule umbiko enkundleni yebulenjini eyeTwitter isithi iyasola isenzo samapholisa njalo amalunga ayo ahambile ukuyabona umnumzana Katsere esibhedlela azibonela ukuthi amanxeba akhe ayaphola. Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMatabeleland and South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi lo ngomunye njalo umnyaka wendlala. Lokhu kwenzakala lesi sigaba sihlaselwe ngumkhuhlane wenkomo othiwa yi-January disease. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Hayi owezulu lonyaka hayi lichama alinga sibili lichaya amabhanga liyathwala lithuthele kuzophose kube emnyama uthi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni endaweni eziningi ikakhulu njengangapha kuwona lo mkhono welizwe lakhona apha eGwanda. Izulu lakhona nxa lithe labuya lingabamba sibili owamahola thize kodwa nxa selihamba lihambe mlibe. Ngakho ke hayi kakukuhle ngako ngoba lalapha ezabelweni ngingafika endaweni ezingaphandle kwedolobheni lapha kubogodlwayo ensiza abendaweni zakubavoka la ngapha komzimu eGwanda hayi amabele kamahle nxa kuswelakala kwezwi. Yebo abantu babelime amabele indima zachiyana ezokuqala zona kwezinye indawo kusubhaceka umumbu izwi lahamba lahawula, kwezinye indawo balima abantu kwamila kwathi kumile sokulaphana ilanga lavuleka endathi kune izulu kwana ilanga. Abanye sibili mbona baze balimela phansi, abanye ke engxenye nxa lingabuya bazazama lakuthi babuye balime njalo kodwa lokhu khona bakulimele phansi sebezama ukulima mhlawumbe inhlanyelo lezi ezivuthwa masinyane. Hayi izulu liyasolisa liyadonga sibili alicaci kuze kube manje. Mhlawumbe lo nemkhathini liyakhanya ukuthi likhona engxenye lingabuya kodwa hayi ekulimeni mbona abantu babe sebesalele emu.
Manje zona inhlanganiso eziyandisa ukuphathisa uzulu ngezikhathi ezomileyo seziqalisile na?
Hayi ngokwazi kwami inhlanganiso lezo sibule ziqondana lokoma lesomiso esiyabe sikhona hayi bengakezi ukuthi zikhona. Yebo kambe ngabona babe bengena nje phakathi kwabantu beqhubeka ngenhlelo zabo zayizolo ngoba angithi vele babazama ukuncedisa abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Isikhathi sokuvuna kukhona apho kuphela ku-April, May. Kutsho ukuthi nxade besanika abantu okulutshwane khonkade bebanika khona lezo nhlanganiso ngabona zisaqhubeka nje zisanika abantu ngobana komile kungomanga akula muntu uyabe sevunile ngalesi sikhathi. Mbona basaqhubeka nje abanye abenhlanganiso lezo njoba ngisijo ngoba babe vele benceda abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna kodwa lazo sezilutshwane phela inhlanganiso lezo singalibali khona lokho khona nje ukuthi vele ziyasala zimi ngalobuhlangothi ngalobuhlobo ngemithetho lesifakiwe kasazi kodwa sikhangelele ukuthi okwakhathesi lezo nhlanganiso zibe zilungiselela khona ukuthi zizanceda abantu ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kunje hayi sivuno salonyaka ngapha emandebeleni siyabe siphansi kakhulu ngakho sikhangelele ukuthi engxenye ziyazama ukuthi zibe ziqoqa ulwazi lokulungisa ukuthi endaweni zicine mhlawumbe ngayo mabasa u-April zingaqhubeka kuze kufike izwi elilandelayo.
Aloke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seMatopeleland South obekhuluma icingweni le Studio 7 eseGwanda. Okumanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ugwalo lwe-delimitation lukhomba sobala ukuthi bandla lezanu PF lifuna ukucilibezela kukhetho oluzwayo. Leli phephandaba lithi lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimbalwa ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele Mozambique alile ukunikeza abeZimbabwe oyelipholisa uJason Muvevi owabulala abantu abathathu eZimbabwe. Amapholisa eMozambique abikwa esithi azazithonisela wona uMuvevi icala lokutholakala elemibhobho. UMuvevi ubanjwe ngabantu makhaza bakwele Mozambique izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani sisebenze eStudio 7. Salibonani lonke bantu eZimbabwe. Ngisho ukuthi lapho ngani ngingumlimi kodwa silohlupho lwamatrekta. Amatrekta la athe buya kwathiwa siwaphiwe nguhulumeni kamnangana. Ngemva kwesikhathana kwazobuya amadoda amasudu athi hayi amatrekta lawa aliwaphiwanga avele eBrazil ayabhat. Futhi i-chairperson wabuza ukuthi amatrekta amatrekta lingawabambi nxa esile sizawalungisa konke sizabe siwakhangela. I-chairperson wabuza ukuthi kati nxa seliwakhangela ukuthi kuphela kaso wethu bathi hayi ngawethu. Amatrekta lawa basinika inamba eBrazil le mali ofanele uyibhadale nxa ulime ngalo i-tractor le sakuyenza konke khonoko kodwa ukusala kuluhlupho ukuthi abazange basitele ukuthi ama-tractor lawa ayimalini ukuthi sizabhadala okwesikhathi esinganani. So sicela ukuthi sibe kwazi ukuthi wona ayimalini sizabhadala okwesikhathi esinganani kulokuthi kuhlale kuloko kuthiwa bhadalana ama-tractor bhadalana ama-tractor nxa udiphozula uthi uyabukwazi inkweleti imali engako lapho ekwana khona iyakwana imali esayibhadalayo sicela ukuthi iBrazil isitshele ukuthi sabhadala malini sokusele malini ngoba iBrazil yibo abanikazi ama Yves Batala kiwo nge-account.
Livuka njani hlobo bantu bakithi maZimbabwe amahle hayi siyavuka basakazi beStudio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa ake ngiphawule kunye lapha sicela ubaba umnankakwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawu lezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezambu lezombusazo siyacela siyaxolisa nyabaxolisela abantu bakankulunkulu sasebenza abantu baphelele ezinkomo babukhulunene ongaphathekali siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube leqembu nyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi hayi akusephathi umuntu omdala sophathi siyaxolisa kakhulu nabaxolisela abantu bonke laba bakuleli group baxolisela mpela yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa nabaxolisela kuhulumeni basalungisa amandebela ngamasela iqiniso elikhona ngatshontshelana abanye abafuna ukusebenza bethenga izinkomo batshontsha inkomo zabanye so laba bantu abasebenzayo labo balungisa isigaba abekho kwezombusazo siyaxolisa lapho nje baxolisela bakhulumende okhulumayo ngiyazi ukuthi uyaziwa khona ngapho ukuthi ngumkhezi ufamona ungwenya ojwayelekile khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi kodwa-ke hhayi ngiyabaxolisela ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamona lo okhulumayo ngixolisela ihawu lezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa liyamukeleke nje njengeqembu bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho. Thank you.
ngiyafuna
salibona salibona basakazi be studio 7 likhuluma Rosarenda eWorks basakazi lelizwe elikamzilikazi umambo umathobana asilo lizwe lasezimbabwe asifuni ukuba yingxenye yalo thina abantu beyizwe lezimbabwe sifuna ukuzimela asifune chamisa asifune CCC asifune zano asifune MDC sifuna ukuzimela siphume kulelo lizwe ngoba uchamisa nabo Morgan Tsvangirai nabo bonke bona bana basunguli be-MDC abazali babo abengama-members wezano eparliament ama-members wabo babevotela izano nabo nabo Morgan Tsvangirai labochamisa bayevotela izano namhlanje bafuna ukuzomalati njani asikufuni khona kufuna ukuzimela thina so sithi abantu phumani ngobuningi liyovota livotele i-MRP sikwazi ukuphuma laphana ngeke ngithi mina ngikhona phana ematsiloji emva komuzi wami kusebenza amashona wodwa eplalamphi kusebenza amashona wodwa kuzokuthiwa mina ngivuma ukuba yingxenye yezimbabwe asikufuni khonoko
ye ndingelele ku-studio 7 njani lonke okhuluma engumantyeza njani basakazi ngizwa ngilosizi kakhulu ngabantu be-CCC abavumela ukuthi omunye umuntu ofana lawe athatha ugodo ekutshaye ukulokhu kuqakeza kodwa ulokhu utshaywa umuntu lwane kutshaya ngoba ethi ungumuntu wezano wena ukovuma ukuthi umuntu lwane akutshaye kanti linalehlulwa yini lani ukuthatha izigodo libabisele laba bantu ngoba ma lingenzanga kanjalo lizathwala nzima and indlela engabona betshaya ngakhona abantu ngapha emurewa kuyakhomba impela ukuthi umoya lwane wegugurawunde lokhu usesekhona abantu bezano ngaphakathi kwabo ngoba indlela ababetshaya ngakhona abantu yiyo indlela ababetshaya abantu ngayo ngesikhathi segugurawunde basebenzisa into efanayo mina angikwazi ukuthi umuntu alitshele ukuthi abantu bezano balamandla ngubani lingavumi lokhu bantu bakithi yikuthi nje lamapholisa lawa nawo okunye engalitshela khona abantu bakithi thina abantu esisegoli uma singayo emakhaya siyabulawa ngamapholisa ngoba amapholisa abantu ababuye egoli abazonda okunye okunzima kakhulu engakwaziyo ukuthi lawa ngamapholisa alazo yini izihlobo zabesegoli ngoba thina abantu abasegoli sibasizonda mpela hayi kancane
basakazi be-studio 7 sanibanani ephinye kini lonke kanye nakubalalele ngokunjalo angihlale phezu kodaba ngingachitha isikhathi lesimanga ngamapholisa asezimbabwe avikela umbuso lo wezanu PF ngoba sibona amapholisa ayiwasetshenziswa kakhulu ukuthi kuhlukunyezwa abantu ayamisa imihlangano amaqembu aphikisayo beze bemisa ngitsho lo mhlangano obanjelwe emzini womuntu walelo qembu ngoba ngicabanga ukuthi imvumo ingacela emapholiseni ma kungokuthi bebebambele umhlangano boku-public space like amaholo amapaki iy'kolo izinto ezifana lazo nalezo ngicabanga ukuthi yebo bungamiswa lapho umhlangano kodwa vele umiselwani kanti umiselwani kanti waye wezanu PF singakaze size kuthiwa umhlangano wezanu PF umiswa amapholisa waye kumiswa i-IP i-CCC kuphela asikaze size kuthiwa kule mhlangano wezanu PF omisiwe kodwa njalo nje we-CCC lamanye amaqembu iyamiswa kanti waye umiselwani amapholisa asezimbabwe awayekele ukusebenzela izanu PF kawasebenzele amazimbabweni wonke jikelele hayi ukusebenzela izanu PF ngoba masithi yabheka amapholisa asezimbabwe asebenzela izanu PF asebenzeli amazimbabwe nawama-citizen bayahlupheka nabo bahola imali encane kodwa basetshenziswa ukuthi batshaya abantu sibone betshaya abanye omunye baze bamphula lezandla iloya lelana ukuthiwa ngubani ukhadzere bamphule lezandla ngendlela yokuthi basetshenziswa izanu PF awayeke amapholisa lento abayeke ukusetshenziswa izanu PF abasebenzele ama-citizen bangasebenzeli isiqembu ngoba imali liqembu seliphumile embusweni bazoyaphi bona
ngibuka le-studio 7 thina siyavuka badala ngifisela inhlanhla tonkonko ngelikhokhelela emsebenzini wenu hesh sathandana ngokuthi ngikhulula kancane ngombuso kamnangagwa wamanga lo haya upromisa abantwana ukuthi bazobabhadala i-school fee omnangagwa mina lowo muntu angikwazi ukuthi u-right right ekhanda lakhe kumbe unjani ngendlela ayenza ngayo oqamba mangathisa abantwana besikuta besikolo ukuthi awufuneka i-school fee ngizothi tonkonko ngomnangagwa okhulu kamangangaka umuntu onjani umuntu osithetha ngu-president umholi waba uyadelela abazali bethu adelele lathi sonke abantu besezimbabwe bonke yikho ngithi mina abantu bezimbabwe vele abala president baphila njengentandana abantu bezimbabwe ngendlela kabunangabo uyidoti enkulu kakhulu sho indlela ayenza umuntu lo
amatshono kubasakazi bethu bonke jikelele engangize mbaqambe ngamabizo bangabaqamba ngamabizo ngizatshiya abanye ngizama ukuthi ngithi bonke ngayinte bonke lawe zizo izwe uqanjiwe uyezibe ngumsakazi we-Studio 7. Lezi hlobo zami zonke ezilalela i-Studio 7 ake senzeni isuba kithi. Ngiyezwa inhliziyo ezibuhlungu loba sizama ukuthi isuse ubandlulo silalo ngoba kwesithi thina sithandelene amashona sishiya bakithi omqondisi. Inhliziyo yami ibuhlungu vele nginhliziyo ibuhlungu ukukhulunywa njalo. Umbono wami adengilawo ake sitheni kathesi sikhohlweni sikhipha amabizo abantu enhliziyweni zethu. Sikhipha amabizo abantu kusala amabizo amabandla enhliziyweni zethu abantu siwakhiphe. Asikhangele into madoda ngensuku ezilutshwane eziduze duze duze sikhangele ngayo. I-ruling party izasigwenqa ngoba ingaveli yenza i-violence. Sizabe sesiyagenest ishona lonke sonke amaNdebele ethi vele sile nhliziyo leyo. Sizabe sesiyagenest ishona lonke sesiqalisa ukujojwamuka kathi sabe sesingqine siyele abanye singqine siyekele abanye sesingqine senzeni. Uyabona izulu ngaboya lisina likomnye umnyaka lingani besithi vele izulu lela lini kanti ngiyekele ukulima. Ungabona engani ukhawulisa izulu uyazilimaza wena. Izulu alikhawuli. Asike sikhohlweni kathi singa kuma wobelieve Gawule, woJoseph Chuma, obani bani bonke laba bonke esikhotweni ngabo sike sikhangele into kaThesi kanti vele sikhangele ngapi. Sifakeni nje umzekeliso wepenalty. Ipenalty nxa sikhahlelelwa sokuku penalty box ama players wonke ayaphuma laphana kuqondane ugoalkeeper laloza khahlela lata kuye kuqondane ivoti lakho laloza bhala ivoti lakhe. Senzeni njalo sitshene omakhupu ayenzwe sesikhuluma ngabo abo sitheni bonko chamisa sitheni bonko mnangagwa sitheni bonke nje abadala laba ukuguga kula ndaba ngizomnyele sebeguge kakhulu le ngqondo esigugile yakona liqiniso kodwa akasithiyaneni labo kathesi sike sikhangele into 2023 senzani kati njengoba into yazo kathesi beqalisile ukuthenga amaChina ukuthi kuthiwe icorona sibuyile benzela ukuthi labo bantu abazama ukukhampena behlule kukhampena kathesi but thina sibambeni libe linye ukuthi lo nyaka sifisani lo nyaka nevumani kule corona nevumayini ngekho sifisani asibe nento esiyifisa zihlobo zami. Ngiyabonga uNdebele okhulumayo inkosi libusise lonke.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Lingadeli inhliziyo zenu, thumelanini ngoba siyazi ukuthi abanye bayakhala ukubana asidlali imilayezo yabo kodwa iqiniso ukuthi iyabe imide kakhulu sifuna ibe mfitshane. Siyabonga. Ekwezimelika izolo uzulu welemelika ubenanza ikhefu lokuzalwa kukamuyi umnumzana Martin Luther King Jr. oyelwela ilungelo labensundu. Leli lilanga elinanzwa ngabensundu kunye labamhlophe ngoba uKing wazakala ngokukhuthaza ukuthula.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Imandla le-MDCT selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo. sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.